lokhu yinto eqalisa kibo 2004 uhulumeni lapha amagoni ukubhadalela abafundi izimali zabo asesebenza ngama-student loans kubangelwa nguhulumende we-ZANU-PF akukutsha. Lokhu yinto ebisikhona nje ngemisgovernment ekhona eZimbabwe ukuthi ama-students amane avalelwe phandle sekumele kufunde labo abale mali abangenelisiyo izindaba zabo.
Uyavuma ukuthi lokhu kungabe kungumlando wogatsha lwezemali?
Akusukuqinisa ukuthi ngumlando wegatsha lwezemali ngokuba i-directive yokuthi abantu bengaxoshwa ezikolweni ilobo bebhadalele ilobo bengabhadalanga kumele ivele ku-Ministry of Higher and Tertiary Education. Iye kumele ikhiphe i-instruction itshele ama-college wonke aseZimbabwe ukuthi hhayi abantwana ngabaxoshwa esikole ilobo bengabhadalanga ngabafundi urhulumente uzakwenza something. Ngiyayirimemba ukuthi u-Minister of Finance wakhuluma wacaca wathi imali yema-cadets uselayo kubhajethi yakhe eyalo nyaka siwasibona ukuthi kubangelwa into abantwana bebexoshwa ezikolweni.
Ngabe kwenziwani ukuthi beqhubeke befunda imali lingabhadalwa?
Thina vele sasikhuluma even sesengabakhokheli babafundi ukuthi ama-student loans kaphenduke abantwana bafundise urhulumente ababoleka imali bangaqeda ukufunda bese bebhadala sebesebenza. Ikakhulu i-majority yabafundi ngabantwana bama-farmers, ngabantwana babasebenzi, ngabantwana babantu abangababayanga abangelazimali babayi-bright babayi-intelligent bacina sebeswela ithuba lokuya esikolo bona besenelisa ingqondo zabo zibavumele ukuthi bafunde bathuthukise impilo.
Khumbula ukuthi enhlanganisweni ICT uhlelo lolu luvele aluncedi kakhulu izifundi, kodwa siyabona ukuthi kulezifundi eziningi esezivalelwe ukuthi zifunde ngaphansi kwalolu hlelo.
Sasi sithi esingakufuniyo ukuthi abantwana baboleke imali bafunda kula problem. Iproblem ukuthi nxa sebeboleka imali bese bebanjele izithupha zabo behluleka ukuthi kathi amanye amathuba angaba phandle kwelizwe angaba kwezinye indawo kodwa bakabhadala imali leyami. Funda uhulumende aboleka onsase endlela ikhona kudala umuntu angaqeshe isikolo anike isithupha sakhe akwanise ukuzisebenzela ezenzela umsebenzi wakhe. Yikho lapho sasiphikisana khona le cardship ukuthi kanye ngani abantwana zeseyintini zikahulumende ukuthi kumele kube le minyaka engaka usebenza kuphela usebenzela uhulumende iloba kulamanye amathuba ongawathola angakuncedisa ukuthi kube le more potential yokubhadala imali yangkhona.
Kungani ubona ingani kulokusolana phakathi kwengatsha zikahulumende zombili ezikhokhelwa umnumzana Piti lo mnumzana Mdenge?
Kulokudonselana okukhona zabona yazi ukuthi ngamabandla aphikisanayo, kodwa-ke sesikubonile indulo yeZANU-PF. iZANU-PF ayikazivumi responsibility konke lapho abaresponsible khona bazama ukuthi badinga ukuthi bangagcina ubani ukuthi nguye oyenzele into bona beyibo abakwenzileyo. Umdenge is fully responsible for ama tertiary institutions as Minister of Tertiary Education and should issue i-directive kuma-tertiary institutions eZimbabwe nxa honest ukuthi ngami uxosha abantwana kulungisiswa bakhulumela lo-Minister of Finance imali ehambe ema-collegini abantwana bafundi.